abamavandla ezombusazwe aphikisayo bathi isimo selizwe sesisibi ukwedlula ngesikhathi uMugabe ebusa, kuthi labo abebandla leZANU-PF bathi ilizwe selilokuthula kanye lokukhululeka kulandela ukubusa kukamongameli Mnangagwa. Umongameli webandla eliphikisayo iDemocratic Opposition Party, uMnumzana Harry Peter Wilson, uthi sekwedlule umnyaka kodwa akula osokwenzakele ngoba abantu lokhe bedubeka njalo izithembiso zenguquko lokhe zingafezwanga. Uthi abantu abaningi basebenza ezitaladeni njalo inguquko abayibonayo kuphela ikwengwezwa kwenhlawulo yomthelo wesilinganiso sokubili ekhulwini i-2%.
Sokufika isikhathi ukuthi sesiqalisile umnyaka omutsha okuyitshintshekela i-government yethu le yeZimbabwe, kutshengisela umnyaka usuqedile but into zangikhona lokhu ezifanana. Imali akakabuye ebhenki njengokukhuluma kwabo bathi after 30 days yosebenzise i-election ziphele kuyaba le mali ozimali zonke ebhenki. Bathi imali zabuya kuzatshintsha umsebenzi uyaqalisa. Into eqalisile ukufaka izimali zabama-2% le yisikhathi zabantu bose wonke umuntu kodwa osebenza eZimbabwe uyisebenza esitritini.
Osakhulayo olilunga le-MDC uMnumzana Decent Bajila uthi isifundo esikhulu esesiphume ngemva kwalumnyaka yikuthi umbuso akulunganga ukuwuhluthuna ngoba impilo kaZulu isisesimeni esibi ukudlula nyakinye.
Izifundo eziqakathekile esihlangane lazo kule nto yikuthi umbuso noma abawuphetheyo bewuphethe ngendlela embi okungakanani, akulunganga ukuwuthatha ngendlela yesisotsheni, indlela yesibuthweni.
Laloba amabandla aphikisayo kanye loZulu jikelele bekhala ngokuthi akulalutho oseluguqukile ukuze ilizwe lilunge, amalunga ebandla leZANU-PF athi ilizwe selilokuthula kanye lokukhululeka. Ekukhulumeni lentatheli yeStudio 7, uNkosikazi Melinda Mbambo olilunga leZANU-PF uthi umahluko omkhulu ukhona elizweni njalo sekungcono kulalokhu okwakusenzakala ngesikhathi sikamongameli uMugabe.
Kuthethi sisho ku-free ngoba kathesi izimoto sezihamba free, akusara roadblock ukuthi uzalto umise lapha ku-roadblock, uthi laphana umise ku-roadblock, uthi laphana umise ku-roadblock, kodwa lento yakhona emisela kayikhali.
Abantu baqhubeka bebotsha besethethwa amacala okusola umongameli Mnangagwa njengalokhu okwakusenziwa embusweni kaMugabe. Kodwa uMnumzana Henry Sibanda ongumlandeli webandla leZANU-PF uthi okwamanje sekulokuthula okukhulu elizweni njalo abantu sebekhululekile ukuthi benze abakufunayo.
Imajor achievement engijabulisa i-peace. He's always preaching i-peace, peace, peace. So kathesi ungananzelela wonke umuntu ungayenza noma yini ayifunayo, cabula umuntu onqabela. So there's a freedom of speech and certainly freedom of everything. Okwesibili, la umthetho ngokwawo uyalandelwa sizwe ngendlela. Yes, kulama challenges a-economy iwangani asasiyithelela, kodwa ngokubona kwethu sibona ngani we're moving to the right direction, because kukhanya ngani izinto zilokhu ziguquka kancane kancane.
UZulu waphuma ngokuningi esiyahlangana lebutho ukuthi bancedisane ukususa owayengumongameli uMnumzana Mugabe ngenyanga yonale kaLwezi nyakinye. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.